njengabantu bonke, akula muntu othabele ukufa komuntu. Siyakhala labantu bonke abeZimbabwe, kodwa singakhohlwanga ukuthi waba nguye ayekhokela ngesikhathi seGugurahundi lapho kobulawa abantu abangapha eMatebeleland. Kodwa hayi, siyakhala njengomuntu obhubhile, akula muntu ofisela ukuthi kube lokufa komuntu. So hayi, lathi siyakhala labanye nje.
Kuyini kahle kahle lingathi lizamkhumbula ngakho uMgabe?
Hayi, okomhlabathi sibili wazama wayenza sibili ukuthi abantu abamnyama bathole umhlabathi. There were several ways he could do it, but ngendlela ayenze ngayo, hayi, akula muntu okhala kakhulu ukuthi wasikhala nje ukuthi sometimes ukudla kusekho, but ukuthatha umhlabathi wakunika abantu abamnyama yinto enkulu enhle ayenza.
Sikhangele njalo icele lakhe elibi, ukubulawa kwabantu ngeGugurahundi, ukuhlukuluzwa kwabantu. Kuyini obona embalini yakhe azakhunjulwa ngakho ngabantu abaningi?
Hayi, abantu abaningi bazamkhumbula, especially sesitsholo ilizwe lonke. Hayi, bazamkhumbula ngakhona kokuthi wathatha umhlabathi wawuletha ebantwini lokuthi wayengumuntu wayelwela ilizwe. But nxa sesibuya kulo mhlubulo wangapha, bazamkhumbula kodwa bengakhohlwanga ukuthi laye waba nguye owayenza amabutho awe-50 Brigade ukuthi azowathatha abantu ngaleyani indlela.
Bakhona abanye abathi kulusizi ukuthi uze watshona udaba lweGugurahundi engazange aluphathe ngokugcweleyo, watsho okwenzakalayo kumbe waxolisa. Ukubona njani lokho?
Hayi sibili, ukuxolisa yinto enkulu yokuthi bona nxa ungumuntu ungaphambanisi ebantwini uyatsho ukuthi ona mphambanisi luxolise, whether bayakuvumela kumbe abakuvumeli kodwa uyakuxolisile. It's unfortunate ukuthi kuyenza kele yena engazange axolise. Njalo indaba le peace and reconciliation eyenzakalayo ibuye yayenziwa ngulo umnankagwa wakwenza kathesi, yena kuyikuthi ubevele engafisi ukuthi yenzakale ngendlela, so waze wabhubha engazange akubone ukuthi kuyaxoliseka kumbe hayi. But ukuxolisa into enkulu sikule bantwini. Anyway, lapho uyabo kuphambanisile uyatsho ukuthi lapho amphambanisile, kuze ukuthi abantu baxolisayo bayavuma kumbe abavumi.